Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni o Studio 7 ngesonto mhlaka 26 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kambe kuyini iningi elingakukhangelela emhlabeni jikelele kumbuso kamongameli Donald Trump weMelika osanda ukugcotshwa?
I-America imali esichithile ezimpini le-Israel ne-Hamas, Ukraine ne-Russia iningi kakhulu. Uyabona ungathi kudlaliswe imali.
Silengxoxo lomculi we-house u-DJ Sintu Sabantu ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ziyabuya Egoli. Zonke lezindaba leziphathelane labatsha, amasiko, ezokholo zialandela. Ukulandela ukugcotshwa kukamnumzana Donald Trump ngomvulo odluleyo ukuthi abe ngumongameli, sicubungula ukuthi engaphatha njani udaba lwezimpi emhlabeni jikelele. Silengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo okhuluma ezimele.
Nakhona ke futhi lokhu okwase Syria njengombani umbuso kaSadadu uwile nje wathathwa ngamavukela mbuso, akusoze kube lula ukuthi athi akasoza ngenele, ngoba okukhona ngeSyria ukuthi akukacaci ukuthi laba abathetheyo bazoliphatha kanjani ilizwe, ubudlelwano babo neIsrael buzoba njani. Njengombani sibona iIsrael lokhu iqhubeke njalo inqunquta amaPalestine laphana, nanokuthi manje siyayibona iIsrael ingenile lapha eSyria bidliza kwasani. Angikholwa ukuthi ababusi abangenayo bazothula nje bakubukele lokho. Uma ke bengakubukelanga sibe sisithi thina bazokwenzani. Abangakwenza ke mhlawumbe ukuthi bakhulumisane na Israel. Abangakwenza ukuthi mhlawumbe nabo bathathe induku babhekane nayo ngqo uIsrael mayizobe lokho iqhubekile ibahlukumeza. Kusenzima ke ukusho ukuthi kahle kahle yini uDonald Trump azayenza, ngoba akusinto nje yeSyria nje kuphela, iziningi izimpi ezikhona kuleyana ingxenye yomhlaba ezithinta kakhulu iAmerica. Esizafuna ukuthi sibone ukuthi uDonald Trump uma esebusa yena uzokwenze njani ngazo lezi zinto, ngoba ezinye zakhona umgqugquzeli wazo ukuthi sizibone zilokhu ziqhubeka siyaphambili ugqugquzelwa yiAmerica. Okufanele ukuthi ke sithi thina kuDonald Trump uma esebusa kacace engafihli induku emqubeni, aphumele echathalazini akuveze ukuthi yena konke lokho oqhubekayo uza kuqeda ngayiphi indlela na.
Sesikhangela ezinye izimpi emhlabeni jikelele, ubona ingani umnumzana Trump uzaziphatha njani?
Ngicubungula simbuyisele emuva. Azange asibonise yena ukuba yindoda ethanda izimpi. Into abonisa yona ngumuntu kakhulukazi eyothanda ezomnotho ukusimamisa izwe lakhe laseAmerica. Yikho nje futhi sibona laphana esiba ethi yena ama-BRICS countries uzowaphanisha kakhulu nxa engekela ukusebenzisa idola lakhe besebenzise imali zabo. Uzobaphanisha kakhulu kwezomnotho. Simbona ke eyiloyo muntu ogxile kakhulu ekwenzeni ngcono isimo sezwe lakhe iAmerica, kakhulukazi kwezomnotho. Asimbonike engumuntu othanda kakhulu noma ele record elihle ekusebenzeni namanye amazwe. Akanalo lelo record. Uma ubuka iAmerica imali esichithile ezimpini lezi eziqhubekayo e-Ukraine, e-Israel ne-Hamas, Ukraine ne-Russia iningi kakhulu. Okuyukuthi emntwini onjengo-Donald Trump uyabona ungathi kudlaliswe imali esikhundleni sokuthi ngabe kuphuculwa umnotho we-America. Uthembisile yena ngesikhathi sakhankasa ukuthi impi yase-Ukraine uzoyiqeda nje ngosuku olulodwa engena embusweni. Kodwa as sika kubone konke lokho akade khuluma ngakho ebonisa ukuthi lokho uza kwenza kanjani yileso sizathu esenza ukuthi sithi thina akacaci uma simthathele muva ukuthi eqinisweni zonke lezi zimpi eziqhubekayo emhlabeni uzozingenela kanjani aziqede kanjani.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele, obexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be Artificial Intelligence njalo esebenza le Great Zimbabwe University Innovation Hub. Wage waba isifundi se Mandela Washington Fellowship.
Nxa sikhuluma ngeartificial intelligence sikhuluma ngokuthi imchina loba amakhompyutha ngisho njalo ayalungiswa enziwe ukuba acabange enze njengabantu, ayaba lenhlakanipho enjengomuntu, ayalungisa ukuthi abe lenhlakanipho enjengomuntu. Imitshina le iyenelisa ukufunda, iyenelisa ukuxazulula inkinga ezingabe zikhona, iyenelisa futhi ukuzwisisa nxa abantu bekhuluma, iyenelisa futhi lokwenza izinqumo. So imitshina le ngingayifananisa njengokuthi izimota lezana ezizitshayela zodwa zingela batshayeli. Isebenzisa i-artificial intelligence, inhlakanipho leyo yikho lapho esiyibona khona isebenza kakhulu. Le manye nje eminye imizekeliso lapho esiyibona khona isebenza njengama-chatbot okokuthi nxa ungathi WhatsApp nxa ulenkinga usebenzise WhatsApp uthi uyangena online nxa uthi uyakhuluma le bank behle bekuphendule automatically kungazange waphendula umuntu. Konke lokhu kena kusebenzisa inhlakanipho ethiwa artificial intelligence. So ngathi nje ngamafutshane, xa sikhuluma artificial intelligence kufundisa imitshina ukuthi ihlakaniphe yenze izinto ezandise ukwenziwa ngabantu izikhathi zonke.
I-artificial intelligence eZimbabwe singathi isiqalile na ukusebenza, njalo nxa inisisebenza ngokugcweleyo ingaphathisa kangakanani ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula kunhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe?
I-AI isikhona eZimbabwe, i-artificial intelligence sibili iyasebenza lapha eZimbabwe lanxa isakhula ngoba abanye abantu basafunda ngayo, abanye abakabi lolwazi nge-artificial intelligence. So amanye company ajeneyo labantu abehlukeneyo lokho besazama ukuyamukela, abanye abayemukeli i-artificial intelligence, but isikhona iyasebenza. Ngingathi eminye imizelekeliso ekhona yabantu abayisebenzisayo lapha abasebenzisa khona ngithi ngama-tools e-artificial intelligence, okunjenganxa besebenzisa into ezinjengabo ChatGPT ukuthi umuntu uyabuza umtshini umbuzo ukuthi umbhalele loba i-homework loba yikuyini, uhle umbhalele umenzele konke. Lana ngenye i-tool nje esetshenziswayo ku-artificial intelligence. Lalaba abenza ngokokulima, abalimi ikhona futhi artificial intelligence khonapha, ngoba uzananzelela ukuthi akhona ngathi amanye ama-programs ngithi ama-applications ayebelungisiwe ukuthi ayasebenzisa i-artificial intelligence ukuthi enelise ukubona kumbe ukubona nxa ukuthi izilimo sezile mkhuhlane. Iyakwanisa futhi ukuthi inanzelele kumbe ukuthi ibone ukuthi hayi lesi sekuyisikhathi sokulima, lesi kuyisikhathi sokuvuna. Iyayinelisa futhi njalo lokuthi maybe ihlanganise izinto ezinjengabo isimo semkhathi konke lokhu kuyancedisa kuhlangothi lokulima ukuthi abantu bebone ukuthi izinto zihamba njani emasimini abo. Njalo futhi kukhona lokho ababizwa ngokuthi ngama-drones, amanye ama-drone lokho kuphaphayo lokhu abanye basebenzisa abele AI ukuthi sebenzise ukulonda nje ukuthi bebone nje ukuthi izilimo zabo lamasimu abo konke kuhamba kuhle, kakula zibungwana ezingabe zikhathaza ama-crops abo. Ngenza ukupha i-example yomzekeliso weyinye application ethiwa i-Router AI. I-Router AI yenziwa yi-company yasezimabhe khona la ethiwa yi-Rutsa AI layo isebenzisa i-artificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi.
Ngusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be-artificial intelligence njalo esebenza le-Great Zimbabwe University Innovation Hub njalo wake waba yisifundi seMandela Washington Fellowship. Asihlanganini ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko.
Kuza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla silenhlahla ngoba sikhona ngale ke insiza yesabelo nisemathweni South. Lo mama ongukansela umama uMathilda Dube. Inkosikazi Dube siyawamukela kuhlelo ma.
Hayi ngiyabonga babathi.
Yes, ngibonga kakhulu. Namhla mfisa ukuthi sike sikhulume ke ngamasiko. Siyawazi ukuthi kudala kumbe lokho evuvamile singaze emakhaya khona ngapho. Ukuthi umama uyaguqela ubaba khonokho ke isiko lethu esilaziyo lesintwini. Kambe kusakhona yini inkosikazi Dube khonokho?
Ngicela ukuthi ngatiwa. Umama wayezele ukuthulisa. Kesi amasiko lokho sihlala kancane kancane. Sobe ngamatafula la kudlula. Uyafaka itafuleni ebhesi kenjalo. Ase ubaba phezulu. Kala wawuchayidele sibili phansi. Idele lichaye phansi umama ebhukela ubaba kuvele kuyimthetho esintwini.
Iye khathesi kwehlulani. Abasakho uyenelisa ukugoqa yini?
Abanye bangaguqa befaka khona ematafuleni lawo. Kodwa omunye efiki ayezali kanje. Abantwana bakhathi abasemandeni ngeke akubathinti kathi ngidala kwakuyisifundo sasefu.
Akubatshele sibili ukuthi ukuguqa lokhu vele kwakusijoni.
Kwakusithi ukuthi sengidile lapha ekhaya umalukazana uyahlonipha. Uyabahlonipha abadala abakhona ekhaya. Njalo ikhanda umuntu ongumalukazana ungahambile ekhanda ngoba kuyabe kuhloniphiswa. Ukuhlala emsokweni. Lokwabazana uvele asiyenzile kancane enye into engiyibonayo babaduke sesihlanganisa amasiko ethu nabantu abangasiko balapha esindebeleni kanti abantu abaempumalanga vele kamnandi kamnandi kithi uyazihambela njengekhanda egumeni umkhubo wabo kodwa lapha kithi esindebeleni ngabona sokumalukazana uhamba ngekhanda ekhaya a leseliphiyaphiya eyabingaashazele.
Ikhanda vele zingathi vele ikhanda kwakufihlwane
vele isithu sakhona sisukela khona lemuva angiyange ngizazi owawuvele kufihle ekhanda kuyini ekuqakathekileni manje kade sibuye photha amakhanda baphothe baphothe atshengise ukuthi uzabanayambona ukuthi asesihaba selandaba abantwana ngisizwa lokho ngikucile amasiko lokho ekucile babaduke lokho ekucile sibalekebaleke. Siyabona umntwana kwesikhathi ethule egumeni umntwana njengomfana egumikede phakathi kwabadala ntiyabo ukuthi asemasiko ethu lawo bekubancane bekaxoxa abantwana emakhithini abadala lihlizeyane ukuthi isintu kasingivumhleke ukuthi abadala ngale begcwele ekhithini linali phandle inhlonipho iyayimphakamisa umntwana insakekeyilezi ukuthi bekawundeke umntwana okusaphilayo bazi bamhawukele abantu bathi heyi umntwana ami wayeyathatha kwezibane kulenzeko laphana ekhaya omuzi omunye vele awunambeko xa ukhangelela uyabona ukuthi halapha usemahlangeni kodwa-ke nxa uwumuntu onlayiweyo ungumuntu and bebona okuhlanga lokokuthi thina sakhe sithi kungasiphuma sisiyakwenda mhlalele ngabogogo ekhithini bakunaye ezikhayendeleze bekuceba lokho engenziwe ekuthi ngisishushuza leyo
Aye, lamplas malapa, kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke silonkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale ke insiza sizaqhubekela phambili ngengqopho yethu ngeviki ezayo olibalisayo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo namhlanje silomfundisi usenisifanda
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba kuhlelo lolo
usiphatheleni namhlanje
namhlanje sizakhuluma ngodaba lomthandazo sizabala kuMateyu chapter ka 6 verse ka 5 lalapho likhuleka ingabe njengabazenzisi ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogini asekuhlanganeni kwezindlela ukuze babonwe abantu bonke qinisile ngithi kuwe sebe wamkele umvuzo wabo lapho siyananzelela ukuba lolu daba lomthandazo uJesu wagcina isikhathi eside efundisa abafundisi bakhe vele khona ukuthandaza sikuhlangana lakho ekuqaliseni kukaGenesis ukuba uNkulunkulu kwakhe wayejayele ukuhamba engadeni yase-Eden ekhulumisana lomuntu njalo siyahlangana labo Abraham besakha ama-altar ekhulumisana layo uThixo uNkulunkulu uBaba siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu afuna ukudlelana lathi abantu ukuthi sibe le ndlela esikhulumisana laye ngayo leyo ndlela ke ngukho esikuthi ngumthandazo ngakho abantu abaningi bayafuna ukuthatha umthandazo bewenze ube ngenye into enzima njengabafarisi babekuthatha kube ngumthwalo omkhulu kakhulu ebantwini njalo bekwenze kube into yokuzibonakalisa ebantwini nxa bethandaza umthandazo wawo ngokuthi uziwe ngabanye abantu kodwa ke bona bengananzelela ukuthi umthandazo uya kuNkulunkulu siyakhumbula lwana umfarisi owayesithi yena nxa ethandaza uJesu lekhuluma ngaye owayesithi mina njengalowo muntu oyisoni mina ngilungile ngakho uJesu lapho uyachazisa ukuthi nxa lapho usuthandaza kutshengisela into okokuqala vele yena ukhangelela ukuthi wena uthandaze ngakho kumele ube wazi ukuthi nxa ngithandaza ngenza njani njalo kwesibili uthi yena lingabi njengabazenzisi kutho ukuthi uthi yena kule ndlela yokuthandaza engayisiyo kule ndlela yokuthandaza enjani eyiyo yona ngakho lapho wayebakhombela indlela efaneleyo okumele bayenze siyananzelela ukuthi wasesithi ngoba bona bathanda ukukhuluma ukukhuleka bemi emasinagogini asekuhlanganeni kwezindlela ukuze babone ngabantu ngiqinisile ngithi kinisebe wamukela umvuzo wabo kodwa wasesithi kibo linathandazane ensitha ukuze liziwe ubaba wena osezulwini alizwe alinike umvuzo sokuthi ukuthi kule ndlela yokuthandaza ethola umvuzo ovela kuNkulunkulu kube le ndlela yokuthandaza engatholiyo engalalelwanga uNkulunkulu ngakho-ke lapho uJesu uyasiqondisa ukuthi ukuze wena umthandazo wakho ulunge waziwe uNkulunkulu okokuqala uqondise kuye uNkulunkulu okwesibili woba ensitha ungathandazi ukuthi uzwe ngabanye abantu thandaza kube phakathi kwakho lo nkulunkulu futhi kumele kuvele enhliziyweni yakho okwesithathu nxa wena uthandaza kuNkulunkulu melela ukuba awuphendule lowo mthandazo kulabanye abantu abathandaza vele bengalathemba lokuthi uNkulunkulu uzaphendula baphonga uthandaza nje ukuthi amana ngedluliswe umsebenzi kulabanye ababala imthandazo yabantu abanye abamuntu osowafa kudala lawulokhu balo mthandazo lwami kanti uNkulunkulu ufuna into evele enhliziyweni yakho eyiyo into ekuhluphayo uyayifunayo ayifuna kuwe ungabi ngumzenzi sodambala intandazo emide ukuze yenzwe umuntu wonke hayi uNkulunkulu uthena khulumisana nami ngento leyo ekuhluphayo ukuze ngiyiphendule ngakho kathe sisiqalisa lo mnyaka ngoJanuary abaningi sifuna ukuthandaza siyazama ukuthi sithandaze nanku-ke indlela uJesu asikhombela yona thandaza ulokholo umthandazo uyaphendulwa nguJesu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni sibongile baba ilizwi lakho elilamandla siyathandaza igama likajesu kubo bonke abalaleleyo kuba namhlanje kusihlwa baba uzokuvula amehlo abo bethi nxa bevula imilomo bethandaza kuwe bekwanise benelise njalo nkulunkulu phendule imithandazo yonke ngegama likajesu siyathandaza amen
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Wezemidlalo Namhlanje silengxoxo nomdlali wenguqu owayelodumo olukhulu ebamba entubeni kuqembu leHighlanders lelesizwe elama Warriors uPeter Nkomo asizweni exoxalo Ezra Jesus Manda we Studio 7
Iningi lemazi ngegama elithi Captain Oxo ngenxa yendlela ayekhwaza ngayo enika idlabuzane kwabanye bakhe nxa bedlala kuBhoso yena kawazalelwa koBulawayo
ngazalelwa empilo hospital ngakhulela emzilikazi emzilikazi suburb adlala ukudlala ibhola kuHighlanders Juniors isikhathi side ngasengiphonotha to the first team lapho ngiphonotha ofethe engadlala khona engadlala labo uDouglas Mloyi uMadinda Willard Rambu ngiqhamba nje abalutshwane
empilweni yakhe uPeter Nkomo akadlalela ngamaqembu amanene umntwana weBhoso nje
akula enye iteam engayidlalelayo ngaphandle kweHighlanders sidlala ngikuHighlanders sawina inkezo eziningi kakhulu ngesikhathi sethu oZifa Cup Rothman Shield BAT Rose Valley uChibuku ukuqamba nje ezimbalwa igame ingeke ngayikhohlwa igoma hiya esadlala layo eBaberfield Stadium igame ngathoze ngikhohle sidla funo ukuthi kugcwele kakhulu eBaberfield
abadlali bakulezi nsuku kubikwa umdlalo wenguqu uyabehlula iningi labo lithatha izidakamizwa lokunatha utshwala okucikiza imizimba yabo bacine besehluleka ukudlala inguqu sebephelile okusolo umlayezo kubo bonke abadlali
imeseji engayitshela kubadlali bakalezi nsuku yikuba babe le focus and ukuzinikela kugame yebhora lokunye futhi ungani kube kugathaza nje abafana bona laba ukunatha beyekele ukunatha thina sasinganathi utshwala sasidlala igame ukuthi abantu babekholisa sidlala ibhola lasetraining yethu wawuthola kugcwele kakhulu abantu bezobukela ngenxa yokuthi sasidlala ibhola elaliba abalithanda
uthe esethethe umhlalaphansi uOxo uke wasebenza eqeqesha kuBhoso iPlatinum lamanye amaqembu amancane Poko manje wenzana empilweni Nkomo.
Kathesi ngidinga umsebenzi ngisanda kusuka kukhotsha ama goalkeepers ku-Adach FC eku-Division 1 last year.
Captain Oxo uthi uzahlala ezama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa ezenguqu eZimbabwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Kitabuya mwajaka Kisanza machelete
Sizigqibe ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi we-house uDJ Sintu Savantu ephethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi Siyabuya eGoli. Le nsizwa idabuka esigabeni semphafeni eCholocho kodwa icula ikwele South Africa.
Ngibingelele kuzona zonke indawo bakwethu lapho likhona uDJ Sintu Sabantu ile nsizwa ecula ihouse iwele eGoli indaweni yase Deep Sloot okwamanje bakwethu bengizokwethula umsebenzi omusha kaDJ Sintu Sabantu isihloko sealbum sithi Ziyabuya eGoli mawungenamali kunzima bakwethu mawungasebenzi nani liyaze eGoli uphendule ube yisport ohle kahle uma ungasebenzi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
UDJ Sintu ngamthola unamba yakhe lena ethi 0791390738. Uyatholakala uDJ Sintu ku WhatsApp lapho ma calls. Ngiyanicela ke bakwethu ngiyanxusa zonke indawo ngoba ngilapha emsakazweni nje ku Studio 7 ngibonge kakhulu bakwethu. So ngiyacela ukuthi ingoma kumele ifinyelele iziyofika nako gogo badlalele bakwethu ingoma ogogo nabemakhaya bejabule.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Bengicela nje isupport kunina bakwethu lihambe bafowethu. Ngiyacela ukuthi niyokuzwa umsebenzi kaDJ Sintu Sabantu niyoyizwela nje ukudla kwendlebe lapha kuma YouTube. Uvela ubhale nje uthi DJ Sintu Sabantu sivele ziyavela ingoma bakwethu. Siyanicela TikTok, Facebook ni comment ni subscribe.
Ngisazama jelete ngizobuya mwajaka ngisazama machankura. Tolele my dad, tolele mtakwethu, sasama imani, zobuya kuSemba. Bisha, I'm the bisha, better life.
Lo umculo we house oka DJ Sintu Sabantu ephethe idlalade elitsha elesihloko esithi ziyabuya eGoli. UDJ Sintu phela udabuka esigabeni semphafeni cholocho kodwa ecula ekwele South Africa. Walivalelisayo himi usithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa.